into esibonayo kubana ke iZanu PF ibone kubana iyaziwa ke ebu ematopo ku ward 2 yabona futhi ku ward 4 lokuthi iyaziwa ke insiza ku ward 2 yiko sebesebenzisa ke iviolence befuna ukulimaza abantu. Honorable Tofa uChaiwe yabona libonile ke izithombe esizifakileyo kumphakathi ulimele ezinyaweni, ulimele njalo ke lasemakhaleni, baChaiwe ontando balinyazwa ke ukansila wethu walinyazwa, okuyinto ke esingayithathi ke ngendlela encinyane ngenxa yokubana ke wonke umuntu ulelingelo lokukhampena njalo lokungena kukhetho. Akufanelanga ukuthi ke silungise ke izinto zonke esisebenzisa udlame lodlakela. So abanye basesibhedlela njalo abanye basezindlini, abanye lokhu besazama ukubana ke bekwanisa ukuba sendaweni ezisethu ngenxa yokubana ke insiza isithenwe into ye-terrorism ngeZanu PF.
AbeZanu PF bamangale emapholiseni ukuthi labo bachayiwe njalo bathi bachaywe ngabasekeli bebandla lenu. Yebo, likwenzile lokho yini?
Emapholiseni bayahamba ngenxa yokubana ikwenza kwabantu bezanu ukubana bekuhambe emapholiseni beyireport ukubana bona ama-victim, whereas everyone knows ukuthi iZanu PF since the birth of this country sathola ukukhululeka 1980 kodwa kulokhu besebenzisa i-violence, babulala abantu bakithi ngesikhathi segunkulahuni. Sebephendile njalo namuhla befuna ukuthi wenza udlakela lokubulala abantu lokwethusela abantu. Kodwa thina njenge-generation entsha asonto esizayivumela ukubana iZanu PF iphenduke izame ukusebenzisa i-violence against our people. So sizayenza konke sikwenza ukubana sizijikelele ukubana kungabi-ke lodlame lodlakela. Wonke umuntu ozawenza i-violence kakhulu kusiya phambili sababamba, bahambe emapholiseni ukubana-ke beyenza umsebenzi ngenxa yokubana ematopu amapholisa atala moto. So sizabancedisa amapholisa ukubana wonke umuntu o-involved kwiindaba zepolitical violence ebe-held to account.